Abengikuthengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhelwa uMnangagwa usephelele ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akanayo imali yokuthenga izinto zentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikho cala ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebesabisele ukuthi bangayekela ukulungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi, njengoba usitsho nje, kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMugabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole nzima eZimbabwe, imali yabo abayihola ayanelisi ukuthi ngento eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafrika ekhale ngokuthi imali yakumlutshwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotsha ngingenelisa ukuthi nginike imali ehambe ngidekela kuleso sitolo. Okutshengisela ukuthi amasotsha sengaqala-ke ukuthi mina nxa ngifuna ukuthenga into ye-$5 hayi ngafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption, ezayenza amasotsha ekhanyangana angcono kulabanye abantu. But bamele bekunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotsha? So it's just a short-term project engasoze behambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasotsha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla,